Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF.
Sakubona kudala 2-3 years ago ukuthi ibandla le-MDCT lidlelana le-ZANU.
Kodwa owayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilokuhlakanipha.
Angila nje ngitsho inhloni, angila kuzisola, ngithabe kakhulu, ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami, nxa ngifaka imbono yami, izancedisa ukuthi sakhe isizwe.
Abesigaba seMatabeleland bakhala ukuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweBukurahundi.
Patriotic Bill isitshela ukuthi singamtshela umnanga kodwa ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-Patriotic Bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF ngoba bekuvele kulobufakazi balokhu. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi yena labanye bakhe abalokhu besebandleni leli abasoze baye kubandla le-ZANU-PF. UMonzora wethesa icala amalunga ibandla lakhe aseqeqebukile umlando wokufumbathiswa libandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasmanda utshele iStudio 7 ukuthi bavele bakubona ukuthi leli bandla lilobudlelwano le-ZANU-PF ngesikhathi baze basiwe emthethwandaba lapho abathathelwa impahla yonke ebalisa izakhiwo lezimota zaphiwa umnumzana Douglas Monzora lebandla lakhe.
Kona phana abaqala khona ukuye entolongweni enkantolo esiya kuthi ibandla le-MDC alliance ngelabo. Sesisakubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism, bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi ZANU ibuse lapha kade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-MDCT alliance ubaba Witness Dube sehlamuka sesiya ku-ZANU-PF. Lokho kutshengisa mhlophe ukuthi yizinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane bayabe lokhu begabha behlambuka besiya ku-ZANU-PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-NP angitheni MDCT sejoyine ZANU sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba Witness Dube laye sihlambukile sisiya ku-ZANU. Lokho kukhombisa ukuthi mahlalezulu ngitsho lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDouglas Monzora, labanye abe-National Executive and Standing Committee, labanye abazimileyo singathi ngama-ordinary members, bonke bazahlamuka, bonke bayegugqama bayekhotha amathe e-ZANU-PF. UMonzora sabona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition ngoba service nembali yakhe lapho vela khona kugachikwa khiwe namhlanje uma isikhulumi sakhe sesihlumukile saya ku SANPF ukukhombisa mhlophe ukuthi iluhlelo le MDCT ngisikhomathi transition yokuthi kancane kancane kuphela komnyaka sizabona iningi sikukhona ngale intshelo baba naye ubaba uMonzora upresident sizambona la esehlumukile siphi isikhundla kuZANPF ikoke abantu abahlale bezimisele ukuthi izano iyafaka abanye abantu abathi infrustration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi iyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ekutipu sikatesi kodwa hayi siyabaqaba ngenxa yokuthi ubona kanye ibona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu ibe befuna khona ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi hayi ukubona kanje ukubona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe lengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitsho lamanje kusisisisi siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu besisisisi bona bezinhloli zikamonzora lezanupiyo hayi kodwa kungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhlaka 23 August lizaphuma kahle ngoba vele singabanqobi siyabona
Alathi siyabonga ngulumnumzana Felix Magalila Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lomnumzana Witness Dube yena othi kuningi okwabangela ukuthi aye kubandla le-ZANU-PF uthi wabona ukuthi leli bandla seliguqukile aliselabudlwangudlwangu njalo lilenhlelo ezinhle ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu
nxa ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungapi ukwenzela ukuthi kwani sobusinqoba kodwa ekuhloleni kwami izano PF ngisizofika namuhla ngikubonile esobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity izano PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi opposition isebenza njani engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyenzakala abantu babo sebengama security ama minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani so izano PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke aweze politiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe lingaphi njalo kumele liye ngaphi okunjengokuthi yilo lo dibandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sizange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiye lugcoba i rallyini ye CCC ngingabulawa ngakafiki lokufika owe CCC ngeke ayelugcoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlambu zonke lezane sasize saba kuzani izano siyazilahla ama bachelor wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela okuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe mphuma kuzano ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu izano nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile isifuna ukuthi ibe libandle lalethi inguquko njalo inkululeko njalo elikwazi ukuthi kule kutshona emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela endukuyabonakala impawu zakho naziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi tshintshilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhona kwesikubona kwabanye abazwe abantu abakulande kupho South Africa kubo bani ba and ungakhangela esikhathini esiningi abantu beZimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khona oku abakuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema-industry amakhiwa so ama-industry yebo kumele avulwe uhulumeni usebenza ngakho konke khona ukuthi akwenze kodwa uyabona ukuthi kukhona izanu PF esikuvulile inxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenze so angila nje ngitsho inhloni angilabo zisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni eliyisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumbela abantu omansipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisi ukusebenza i-government ngwezana nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years iziyephela bakubonile abantu khonokho kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezimuli zabo.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT esekuzana uPF okwamanje ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje imikhankaso yokhetho isikuzinga eliphezulu kumabandla wonke. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili izolo ekhankasela ukhetho oluzayo. Ube sesigabeni sesibomvu emzingwane esabelweni seMathebeleland kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu. Intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ubekhonale wasethulela udaba olulandelayo.
Uthamisa utshele abalandeli bebandla leli ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TBC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change konapho emzingwane. We want to support i-TBC. Umazi ukuthi i-TBC is the part of the future, is the next government in this country. Yay! Of course, the country is belonke. What Balisa? Ukutai Ujaya, but Balisa is belonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelweni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TBC uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UChamisa uthele ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bavela e-outside amakhiwa bathele amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title deed. You say when you are on the land, you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphatheka kumkhankaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni, amalunga edala lePolitburo elebandla leZANU aphume ijume encedisa ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakampena. Mina ngilapha eNkulumane noProfessor Mthuli. Into eziqakatheke ngayo yokuthi inkunzi iyaziwa ngamadoli ayo. Sesiwabonile amadoli kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asezenzile ukuthi siyabukeka, siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla leZAPU likhala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibongiswa Nkomo, umkhokeli weZAPU, uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho. bakhetha ibandla abangali supporter sesibonile ukuthi amapolisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo ngaso kubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe xa izano isiku panic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame isindebele sithe ungapheli ukuyahlola
amapolisa ekhezalile ukuthela iStudio 7 ukuthi avimbelene umhlangano weZap izolo ngimelo iStudio 7 amathelen South Province igama lamu Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexayise inkampani elungisa imigwaqo eBitumen World ukuthi iyelungisisa umgwaqo ovela koBulawayo siya eFolosi. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi uAkim Sibanda oweTsholotsho ubotshiwe ngemva kokutshaya umgage ngentambo yegetsi waze wambulala. USibanda ubesethe samkake icala lokuthandana lomzukulu wakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani ukuphila ufuze sifocus ngakho thina njengamaZimbabwe ilizwe leli liphakathi kwengxaki abantu bezanu PF bayibulele iZimbabwe ufuze sikunanzelele khonoko for 40 something years and uzathola ukuthi kwakhona kufile yonke into kwafa yonke into ifile phezu kwalokho babulala abantu abathize babulala for abangala macala abanye babotshiwe khathesi uJobs Khala basemajele xa usiyavota ufuze ukunanzelele khonoko ukufaka engqondweni yakho ukuthi kwakhona abantu bafile uJobs Khala basemajele thina sizisebenze eZimbabwe lapha siyahlupheka sikholiswa amabhondi ibhondi ifana lomuntu okholisa amathings akuthenga iludo na ufika emashopu nje akuthenga ningisa ungeke uthenge yona even inkukhu awuyithenge ebhondi kodwa imali eholwayo and uzabona ukuthi kusiyaphela nje imali eshini lawo lani masivi 70 liza kubona ukuthi ngiyakuyela back to imali enye engathenga amathings yeneyo yathenga yona inkukhu yafuna ukuthola ukuthi uyasebenza but inkukhu awungeke ukwazi ukuyithenga so kulokunzima ukuthize ufuze abantu bekunazelele khonokho bekunazelele sibili mhla ka 23 August wonke umuntu akufaka engqondweni yakhe ukuthi kulo sikhalo sejele kule lizwe selifile behlulekile izani yehluleke izama ama gold coins yazamani yazamani konke lokhu imizamo ephelele emoyeni nje yokuzinceda yokuzinothisa mbani okwabona igold coin elupani kumbe etsholosho kumbe even khona kuwo plant akula gold coin okwabonakala ngeHarare kuphela labantu bona bezikhulwe basutha kuphela so ufuze ukuthi likunazele khona kubantu bezimbabwe likubone faka icele nokunye lokho izintongalancedo sifokasene kuzibangula meva siqedeni ngalokhu lolohlupho olukhona siye sikhiphela abantu baphume sifakele umfana nangu khona siqedeni ngohlupho lolukhono lwezani izani sihlupha abantu siyabonga ukukhuluma ngosibali
sanibonani basakazi nabalaleli bakaSibanda mina bengicela ukugqugquzela amabandla njeaphikisayo abothamisa umqondisi moyo osibangulizwe mpoko ukuthi ibhora likumnangakwa umuntu obuzamakwe kumnangakwa ngayoyonkise sina nje ngabe singabambana sibe yimbumba sichase yena iChinese sale sithatha ibhora lifake kuyiChinese sibone ukuthi yena iza ikhuba njani ngokwena lo mnyango okunye lokhu sasesi kubona ngoba uyawubona lo mthetho osayinisiweyo lo nomthetho lo ufanele ubhalelwe wona ama-opposition and azabulawa vele yinjele abakhuzanga umuntu ephikiselele ayibizwe ukuthi ephikise umnangapha hawu umuntu abangayiile lo so ibhora asilaziyeni nje kuphele ukuthi isezandleni zikamnangapha so akamakwe kuphuzela abalandeli ukuthi bamvotele ithanel khiphe lo mbuzo umuntu wezana ukuhlukumeza for 43 years.
Asikhangela futhi ngani ngiyabongisa abasakazi be-Studio 7 ukuphuma phambili kwenu. Ngicanga ukubingelela bonke abasakazi be-Studio 7. Ngiyathaba kakhulu uhlelo lwenu liyangani liyancedisa lapha lalaphaya. Ikakhulu ngiyangikhuma kakhulu nge-generation encane. Ngakhuluma izolo lapha kathi i-generation encane especially yini Mathebelenda angikwazi vele ukuthi abala sikolo abantu abasencina bafunda kodwa babefundile abanye bayaphuma. Ngibona ngani abafunda waka 1980 baphuma balungwe phandle ngale njengoba la iSouth Africa singani iye ngane yabafana namakhondishini especially Mathebelenda engane yabafana namakhondishini amaZimbabwezi bayaxotshwa asakwazi khona singenza njani even though ama-political parties ekhampena here and there it's not powerful besenze labanye abakhampena abezaphu kube labanye abakhampena abe-CCC abezanu-PF those people but ngani abalaleli abantwana abalaleli yonke imessage yangkhona bathi bona abantu laba they're just using them. Sicela ke kubasakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 ingcedise lapho ukuthola abantwana ngokuthwani baphiwa liphi icebo. Siyabonga especially khona le emashonaland emigrants emathern south emathern north baphiwa liphi icebo ukuthi babone ukuthi khona kuyini okusayo. Siyabonga.
Yes, Studio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli niyaphila kodwa ya besicela ke lisibuzele lapho kubaba uGawula ukuthi ngoba nithi abantu be-CCC bachana bona bodwa so lowo-ke okunye ocochidiza umhlangano we-CCC edubula phezulu energy polling ngwaliphi bandla ngwaliphi angithi yena uthi abantu be-CCC bachana bodwa yena lowo odubule phezulu ngwaliphi bandla and mina ngithi umthetho kubudlala indima ababoshwe aboshwe lo muntu ngoba uganile akahloniphi udelela isizwe ngithi uyaboshwa sizwile indaba ezimnandi laphana bathi CCC ingathi hamba phambili mangalitshona ikhuba malitshona ikhuba lapho izani iphume nemkhuba yayo le mibi lesikhathele ngayo ayiphume but ingcindezi ayiphume 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 siyibambeni maqhawe siyibambeni siyibambeni ngemkhuleko phuma uhlazo sikhipheni uhlazo
hey mbingelele emkhudeni ningabe litshona njani basakazi hayi siyezwa uyithi nesidube sebalekile la wagijima wazithela kuzano PF kodwa savela sabona nje into yabo labo Monzora ukuthi bakhuza zilele ayikho into yabo leyana yavela sayibona nje ukuthi laphana ayikho into ekhona achithe lamanzi ayikho lenkukhu le nangu witness Dube ute bekhuluma into efunwa libandla ebengazikhulumeli yena manje siyamuzwa sekhuluma kuzano PF kambe lokho okukhulumayo sokuphuma enhlizweni yakho yini kumbe lakho futhi lakho sokukhuluma into oyitshelwe ukuthi uyikhulume hayi hambe ekapula witness Dube lawe khona ngale ngoba empeleni uma ube ungumuntu othanda inguquko amboni ukuthi ungagidimwe ezithela khona lapho suzithele khona kodwa ke hayi kungasenani hamba lawe ekapula khona ngale mhlawumbe lawe siza kubona sulesiso esikhulu ngoba empeleni hayi kwethu sikele kukuzwa mpela sunguwo sokhuluma kanje hayi abantu ungabathembishe
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona ungena ehlelweni into emangalisayo kupresident weZimbabwe nxa ekhuluma esithi yena afuni kube lodlame eZimbabwe nxa after mavotes yena kunguye oqalisa i-violence ngabalandeli bakhe angazi ukuthi ukhuza bani umuntu oqase ngoba ezinodo kulokuthula abaqalisa umsindo yiza no-PF enza umsindo odlame elizweni lapho bese sitshela into engayisi ezama ukuzikhukhumeza ngokuthi yena izanu yenza kahle izanu kayiyenzi kahle yiyelo dlame yebulala abantu yebopha abantu yenza kokukhonga ongafunwa ngabantu layo lo witness Dubo osuka kuMonzora hayi sesiswele okokwenza ulamanga izanu PF ayila ntuthuko ngisho even encane xa vele ususele okokwenza yena kayengena kuzanu yakhe kule alandele ukuthi akhethi kuyayingena angatshona ekhuluma amanga amanga ama-aso afune thina uthi utshela abantu amanga umntwana yena sehlulelwe sesiswele lapha njengaya khona kuphela kazihlalelwe ezane kwizanu yakhe khona ngala ubuyele ekudlala ezanu izanu ayilayo into enhle ngitsho lakulazivuse kuzanu abantu bayahlupheka kuzanu babopha abantu bangamasela bayinto yonke nje balibulela ilizwe leZimbabwe ngenxa yayo ezanu kuphela so yena akahambe ehlala kuzanu yakhe le ayekele usiqambela amanga lapha thina uthi izanu i-right i-right kwenza ngiyabonga ukukhuluma ngesibanda ngikole ubuzwana
Studio 7 Studio 7 siyazibingelela abasakazi bonke indaba
abalaleli ngihlekiswa yeleni ndododa wabantu balidube ilebi ku-MTC esibaluleke yabo kuzalo esifika nje sikhuluma izitori eziningi eziningi kakhulu uma sesithi izalo iyazihlula isizama ukuthi ilungise izinto ngendlela e-right ayikho le nto udube engathi efuna nje ukuzicelela isihlalo kuzalo ebesekhulula into ezingekhoyo ngiyamuzwa mina ti yokhuluma khona uzama ukungena odinga amangena njani iy'ndlela zokungena kuzalo okuwenza khona ukuthi ahlase tshuthi ipolitiki yona yahlahle hayi akalikho iqiniso alikho iqiniso kule nto le asho kakhulu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abesigaba seMathebeleland bakhala ngokuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi. Ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho lo awucaci kakuhle okuzabangela ukuthi uhulumende awusebenzise ngendlela ayabe eyifuna njengomthetho owenqabela abantu ukuthi babuthane. Sixoxele sakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Palumba Chris Gande siyabonga kakhulu. Ya kulobunzima osobukhona elizwe leZimbabwe. That's why elisizwa thina abantu beMathebeleland lokho sikhalo. This country is a country of class. We are demanding for a classless society. I patriotic bill esayinwe ngumnangagwa abayibiza besithi criminal law codification reform amendment bill which was signed ukuthi ube umthetho ngumnangagwa. Thina ezabantu beMathebeleland is a blow to us. Yikuganga kuhulumeni. I patriotic bill siyiboni irrelevant ngoba kulama outstanding issue afana nalokuthi kulabantu ababulawayo ngegugurawundi ababulawa ngumnangagwa lomgabelo Sydney Sekanamaya le army which was not part of the conventional army i-50 brigade. So nxa udubo lolu lungakasolvu kusayinwa njani i-patriotic bill? Because i-patriotic bill isitshela ukuthi singamtshela umnangagwa ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-patriotic bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBhinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility, to access anything for public consumption. So kulicala yini ukumtshela ukuthi abantu beBhinga bayadubeka lanxa bengiyibo abapheka ogetsi lanxa beyibo abapheka inhlanzi zonke ezidliwayo elizwe lanxa kuyibo abanikazi betourism lanxa kuyibo abanikazi bewildlife but they are wailing in poverty. So i-patriotic bill ithi yona singamtsheli khonoko umnani singamtshela khonoko uyasibopha ama 20 years in prison. But in a nutshell thina njengabantu besithongeni abesivendeni amakhalanga wonke iMathebeleland about 13 tribes sithi hayi sayengezelela amatshi asoze siyekele ukumtshela ukuganga kwakhe ngoba inotho ngeyethu le abayithathayo amabhoda ngawethu ugetsi ngowethu i-national park ngeyethu igugurawundi nguye owayenzayo asoze siyekele ukumtshela ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakhe. So kayenze i-patriotic bill at the same time iyoyengezela ama-prison cells. Ngiyabonga.
Manje ngokubona kwenu akula yini ezinye indlela elingakhalaza ngazo ezifana lokuthi kukhulu nywe laba mela izigaba edale lephalamende.
Siyabonga baba Chris Gunn. Indlela i-option esikhona kuphela kathi esinyoko ngoba siyakwazi ukuthi ama opposition party who are representing people e parliament. This parliament ezaphela kathi kabala the political power kabala political will bet over anjengalawa. Ngisakhumbula ngo-December babolekwa ama 40,000 across the political divide ukuthi vele ama bills lawa aphaswa bekhona. Instead they were supposed to educate people on how they rise up against the draconian laws, but they partaked and ama bills now are passed. What passed ama bills ama name? Bona, they've been enabling. O Douglas Mons, Ave Triple C, they've been enabling. But in there, Tina Esila, Upela, the option and cool. Ufunagari political action. We need to demonstrate. Siwea Lum Teto Law, United Nations, Lamanya ama political board, but otherwise, we know. Ama draconian laws are not entertained in any democratic side. Loko Kabo MP and Gaza, like it's a wastage of time because they don't know what they are represent. But report they represent an abantu abawazi. That's why the bona siloko sikhala ukuthi amanye ama political parties now they no longer have the zeal to liberate people, but actually to fulfill politics of personal aggrandizement against the will of the people. Akulanda into abangayidibate over the issue. Ama MPs akona wonke afile. Bakhangelela ukudinga izimali kuphela. That's why libona kulama double candidate akubo triple C yikudinga nje izimali nomsebenzi, not ukuthi beqaphisa abantu. These are the things ezenza ukuthi abantu beqaphe, but bona they are not cognizant of that. So only way you have a political action in form of a demonstration, ama demonstrations angapheli, i uprising, that's the only way to go.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi sebhinga njalo usaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuxexebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF. Kodwa awayisikhulumeli sebandla le-MDCT mnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF yinhlelo zaleli bandla ezilohlonzi. Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurahundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.